isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 9 kuNkwenkwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
lazi izintula kuyazikhulula njalo siyakwazi ezinengi bezisithi zona azisekeli hlangothi zinduna zabantu bonke. Kuqakathekile-ke ukuthi nxa sokube le ndlela osokubeke kwaba mgceki ukuthi kwenziwe ngale ndlela umthethwandaba kukhulume ngayo uzasiza sonke njengabantu beZimbabwe.
Umthethwandaba we-High Court lamuhla ulaye umkhokheli wenhlanganiso yezinduna ukuthi axolise phezu kwamazwi akhe okuthi induna zonke zizavotela ibandla leZANU-PF ukhetho.
ULawrence labanye abantu ababesebenza benganxaneli ukuthola imali, yikho nje abantu abaningi bebekhuluma besithi hayi ubengelalutho. Abakulezi nsuku sebesebenzela imali, hathi akukubi ukuthola imali, kodwa-ke singathi bona nxa sebetholile imali laba abayitholayo kumele bakhumbule abantu abanjengoLawrence.
Umsakazi obedumile lasemidlalweni yokulingisa edrama lokuzilibazisa uLawrence Simbabashe obhubhe ngomgqibelo ungcotshwe lamhla eChitungwiza. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi wemukelwa ngezandla zombili emazweni awethekelelayo kukhomba ukuthi umhlaba uyakhwabitha inhlelo zakhe zokuthuthukisa umnotho welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umthethwandaba we-High Court lamhla uxwayise umkhokheli wenhlanganiso yezinduna iZimbabwe Council of Chiefs uMnumzana Fortune Charumbira ukuthi axolise phezu kwamazwi akhe awokuthi induna zonke zizavotela ibandla leZANU-PF kukhetho oluzayo. UMnumzana Charumbira wamangalelwa inhlanganiso ye-Election Resources Center ngemva kokukhuluma amazwi la kunyanga ezedluleyo. Esethula isinqumo sakhe umahluli weHarare uJustice Phiri uthe uCharumbira wephula isisekelo sombuso welizwe sona esithi inkokheli yosiwo akumelanga ingenele kwezombusazwe. Ngakho uthe kumele axolise phakathi kwamalanga ayisikhombisa alandelayo. UJustice Phiri ulaye njalo ugatsha olubona ngokwakhiwa kwezabelo oluyilo olukhangelane lendaba zezinduna ukuthi lujezise uMnumzana Charumbira. Esikhathini esiningi abakhokheli bomdabu abagoqela abalisa osobhuku lezinduna basetshenziswa libandla leZANU-PF okwethusela uZulu ikakhulu nxa kuyiwa kukhetho. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Election Resource Center uMnumzana Hussein Sibanda yena othi bayathokoza ngesinqumo salamuhla.
Isinqumo lesi ngesiqakathekileyo kakhulu ngenxa yokuthi ukhetho lonke olwedlulayo lapha eZimbabwe olunye udubo obolusika khona silunanzelelayo yikuthi okokuqala kwakusiba lobudlwangudlwangu, kodwa kwesibili abantu babesithi libona kuba le ndlela okuba lokuqini obenzakalayo ngenxa yokuthi labo abamasiko izintuna zethu labanye basebenzela ibandla elibusayo. Ngakho-ke abantu babe behantanizwa bebanjwa ngamandla ukuthi benze ezinye izinto, njalo besesaba-ke ukuthi bekhethe umuntu abamfunayo ngenxa yokuthi izinduna zabo kumbe laba bamasiko babe bethe akusetshenzwe ngenye indlela. Ngakho-ke nxa sekwenzakale ngale ndlela mbona ngani lazo izinduna kuyazikhulula, njalo siyakwazi ukuthi eziningi bezisithi zona azisekeli hlangothi izinduna zabantu bonke. Ngakho mbona ngani kuqakathekile-ke ukuthi nxa sokube le ndlela osokubeke kwaba mgceki ukuthi kwenziwe ngale ndlela umthethwandaba kukhulume ngayo, bonani kuzasiza sonke njengabantu beZimbabwe.
Yona inkokheli yosiko okwamanje ungathi iphithekile yini ikhankasela ibandla leZANU-PF kukhetho oluzayo?
Bona ngani indaba leyi singeke sagcoba wonke umuntu ngamafutha afana nayo. Bona ngani kulabanye abalendlela yabo yokuthi bayakwenza kulabane njalo abameceleni bethu bona bazinduna zomuntu wonke abakhethi hlangothi. Ngibona ngani khona kuyazo kubakathekile ukuthi sikubeke ngicike ukuthi yeba khona abanye abawonayo kodwa abanye abawoni babe bengabantu abazimeleyo eceleni besekela abantu bazenzela ukhetho ngendlela abayifunayo. Ikanti ye sibakhona sesibazwile bekhuluma bakhona njalo abanye abantu izakhamizi eziyabe zisilanda sisithi hayi thina induna yethu iyasikhataniza ifuna senze ngalendlela.
Yena uCharumbira umbona evuma yini ukuxolisa?
Ngiyabona ukuthi ubaba uCharumbira ntsho uyinguye omkhulu wezinduna zelizwe lakithi njalo ngiyakholwa ukuthi nxa umthethwandaba usukhulume ngalendlela ngiyakholwa ukuthi uyinduna ehloniphekayo ezalandela lokho okuthiwe ngumthethwandaba. Angimboni ezalwisana lakho.
Umnumzana uSeni Sibanda isiphathamandla senhlanganiso ye-Election Resource Center ubexoxa lo ntungameli Nkomo eseHarare. Umsakazi obedumile emdlalweni yokulingisa e-drama lokuzilibazisa uLawrence Simbarashe obesaziwa njalo ngegama lokuthi Bonzo obhubhe ngomgqibelo ungcwatshwe lamuhla eChitungwiza. Abaphatheke kwezokulibazisa abantu abakade besemngcwabeni lo bethuse uhulumende umlando wokungaqakathekisi uhlangothi lokuzilibazisa abantu lungaphathwa njengebhizimusi njengalokho okwenzakala kwamanye amazwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Odume ngokucula ezokholo uAmos Mayendere ngomunye wabakade bekhokhela ekudumiseni umdali esililweni sikamuyi umsakazi obedume langemidlalo yokulingisa yamadrama uLawrence Simbarashe obhubhe ngomgqibelo mhlaka 5 yona le inyanga kaNkwenkwezi ongcwatshwe emathuneni eZororo Park Memorial Cemetery lamhlanje. Abaze kulumngcwabo bathethele lithuba ukuphakamisa okunengi obekuqondiswe kunkokheli kahulumende phezu kwendlela oluphathwa ngayo lolu hlangothi okuphetha iningi labaphatheka kilo beqhubeka bengabayanga. Omunye wabatshengise lokhu kukhathazeka kundlela abaphatheke kwezokulibazisa uZulu ngezemidlalo ukucula lokunye kungumnumzana Amos Mayendere.
Sakathi ukuthi kuhulumende yenu please tarifaiwo
rarawo siyalicela hulumende ke likhangele indlela abaphatheke kwezokulibazisa uZulu abaphila ngayo. Nxa lingazi okwenzakalayo silitshele thina okwenzakala kwamanye amazwe anjengabo Nigeria. Uhulumende wa Nigeria watholisa abahlabeleli labenza imidlalo yamadrama imali ukuze baphumelele. Siyalidinga lathi lolu sizo ukuthi siphumelele. Liyakubona okulapha namuhla umnewethu uLorena ubhubhile kodwa akekho ngisho loyedwa umphathi ntambo kahulumende oziliwe kulo mngcwabo ngendlela ayelibazisa ngayo uZulu kusukela kumnyaka yabo 1980 ngubani ongazi ngoTimina Bonzo.
Umuyi uqale umsebenzi wakhe engumsakazi emsakazweni owawusaziwa ngokuthi Radio 2 osubizwa ngokuthi Radio Zimbabwe kunkampani yemisakazo eyeZimbabwe Broadcasting Corporation ZBC. U-Alison Mfiri ngomunye wabasebenza lomuyi eZBC oveza ukudana okukhulu ngemva kamuyi owayesaziwa njalo ngebizo lokuthi Bonzo.
Ngathi ke ayisikulahlekelwa kwabako babemuli yakhe lemuli yalabo ababesebenza eZBC la benza amabhayisikopu yikulahlekelwa kwesizwe seZimbabwe. Ngoba uLawrence Simbarashe abaningi ingxenye sebekhohlwa ngumuntu owaye ngumdlali wamabhayisikopo wangena kuflame waba ngumdlali odumileyo kakhulu sibili ukuqoqaya kwenza kulowo mdlalo kwakusipha uflame kwakhe indlela yokuthi umdlalo udlalwa njani abaningi abakubonayo khonokho kodwa thina sakukhumbula.
Umfiri uchaze umuyi njengomuntu owayezimisele emsebenzini wakhe kuqala engaqakathekisi imali kangako.
Ngathi uLawrence labanye abantu ababesebenza benganxaneli ukuthola imali yikho nje abantu abaningi bebekhuluma besithi hayi ubengelalutho ubengelalutho abakulezi nsuku sebenzela imali hathi akukubi ukuthola imali kodwa ke singathi bona nxa sebetholile imali laba bayitholayo kumele bakhumbule abantu abanjengolawrence ababebezimisele ukusebenzela ilizwe besifa bengelalutho kodwa ke besiqhenya ngokuba ngamazimba
abakuhlangothi lezokulibazisa uzulu bathi badaniswa yikuba umuyi ubhubhe engumyanga ikanti wayelodumo kubangelwa yokungaqakathekiswa komsebenzi walolu hlangothi lwe-art loba ukulibazisa abantu ogoqela ezomculo lemidlalo yokulingisa yamadrama nguhulumende kungalesi sizathu bekhuthaza uhulumende ukuba abe logatsha oluzimeleyo oluzoqondana lalolu hlangothi lokulibazisa uzulu hathi lesi simo ilizwe elikiso lapho lufakwa ndawonye lolwezemidlalo etshiyeneyo okusuka kwenze uhulumende aqakathekise ezemidlalo efana lowenguqu kuphela olokulibazisa uzulu lungaqakathekiswa kangako bathi kuqakathekile njalo ukuba uhulumende abeke ezikhundleni zaphezulu lo mphathintambo ozwisisa lolu hlangothi hathi lokho okwenzakalayo lapho kubekwa abantu abangazilutho ngalo abaze kulo mngcwabo emathuneni awezororo park memorial cemetery echitungwiza bagoqela asebenza labo ezbc inkokheli yebandla lezanupf st mary's uzulu wechitungwiza labaphatheke kwezokulibazisa uzulu umnumzana timothy tafumane owasebenza kakhulu emsebenzini eminingi lomuyi ikakhulu emdlalweni wokuhlekisa abantu othiwa timina bonzo laye ukhokhele abasebenza lomuyi ezbc kumiculo ebiculwa ngimele istudio 7 ngiseharare ngingumavis gama
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi wamukelwa ngezandla zombili ngabafuna ukusungula amabhizimusi elizweni njalo lokhu kukhomba ukuthi ukusilela kwemali kanye lemisebenzi elizweni kuzaphela. Uthi kusobala ukuthi umhlaba uyakhwabitha inhlelo zakhe zokuthuthukisa umnotho welizwe ukuletha umbuso okhululekileyo kanye lokuqeda inkohlakalo elizweni. Umongameli Mnangagwa wethulela amazwi ekhasini lebulenjini bakhe beFacebook. Lamuhla ivela esikodlweni seKatar eDoha lapho asayine izivumelwano zokusebenzelana ndawonye lalelo lizwe ngendlela yokuthuthukisa umnotho. Ekhuluma lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eKatar izolo, uMongameli Mnangagwa uthe kuza kuba lenguquko kumalunga edale lekhabhinethi yakhe ngoba ufuna kusebenza lalabo abazimisele ukuthuthukisa ilizwe. Lokho kwenzakala lanxa iningi lisithi alikaboni inguquko kwezomnotho elizweni selokho wathatha intambo zombuso. Kodwa umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU-PF uthi uvumelana lamazwi kaMnangagwa.
Ngemva kokubana kungene uhulumende omutsha okamongameli uMnangagwa sibonile into abayithi ngesilungu i-re-engagement. Ubuyelelana lamanye amazwe obekungasekho elizweni lakithi leZimbabwe esesililizwe elizimele lodwa lingasadlelani lamanye amazwe ukanti-ke khonoku-ke isiphetho sakhona yikuthi kona izinto azivamanga ukuhamba kuhle nxa abantu bengama bebodwa usekelo luyadingakala ezikhathini zonke ngibonakade ngemva kokhetho nxa solwenziwe lwenziwe ngendlela ebalulekileyo lempumela iphumule kahle sizabona amazwe amaningi sekili hukuze ngena lapha kweleZimbabwe
abaningi bathi akukabi lenguquko ekhaya sesikhangela indwendwe emabhanga lokhu kunjalo akulamahluko ukuthi pho ukuhamba konke lokhu kulethelani eleZimbabwe
right indlu yakho ungayibhidliza ngelangeli lodwa kodwa ubana uyakhe uzathatha isikhathanyana umuntu ocabanga ukuthi khona ngokungena kukaba bomnankagwa lohulumente omutsha lowo kuyahle kuvuke kusasekuseni sokusove amaproblemu onke ebesilawo lowo muntu uyabona uyabe ehlala emaphuphweni asonto ezayenzakala overnight i-process sizalungantu kathiwa ngithi ukubana even laba abamazwe abanye abaphandle basamile bakhangele bamelele ngoba election into enhle ukuthi uma umnanga ukuthi engene kangena ngathi wona ngifuna ukubambelela kwabo ngira election nangu sekhona sasibizela ukhetho sezinto esingoba laphana ebesekuqhisa item emnumzana umgabe owayeyiphiwe ephela ngo-2018 so ibingakaphele ke ngakho ke nalabo abantu abanezimali amazwe amanye lawa basakhangele bafuna ukubona ukuthi sizawabamba njani amalungiselelo okhetho njalo sizalibamba njani ukhetho ngemva kwalokhu-ke sebenzabala lokho amauthiwa ngesikhiwa yi-confidence yokuthi beze ngobuningi babo bezothela imali phakathi kwesizina sezimbabwe so konke lokhu ngamalungiselelo kodwa-ke ama-qe ebhanga lezi zinto ezinjanjani ezihluphayo azisozeke zisozeke overnight kuzaba yi-process kodwa elakusasa liyathembisa
Lo ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF sixoxelaye eseHarare kusenjalo eleZimbabwe libikwa lisayinelane isivumelwano semali efika phose izigidi ezintathu lelizwe leIndia lamuhla esokuthuthukisa amabhizimusi amancinyane phansi kohlelo lwamazwe omabili olwe-Indo-Zimbabwe Project olwasungulwa ngomnyaka ka-2006. Live talk lamuhla kuhlelo olwe diaspora forum sixoxa ngokwethekelela okwenza iqula le-MDC Alliance likhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa kweleBhilithani ukuthi imihlangano abayenzayo lenkokheli yalelo lizwe ikhombani. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane. Ipholisa elagwetshwa ukuhlala ejele komnyaka wonke lakwelemayima lilethwe emthethwandaba lamuhla ukuzofakaza ukuthethwe kwecala lentatheli izindaba ezimbili zenhlanganiso yendaba eReuters. Libikwa lifike laveza ubufakazi bokuthi amapholisa aphatha njani ukubotshwa kwentatheli izindaba lezi ngamacala okubakhandela bengadalanga cala njengaye owabotshelwa ukukhuluma iqiniso. Iziphathamandla zeSomalia zibika ukuthi kufe abantu abalithumi lani ekudubukeni kwebhomba ebelithiwe emzimbeni welinye lamalecasha duzane lesigodlo iMogadishu. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Nelson Chamisa owethekelele kweleBhilithani uthi ulokukhathazeka ngabebutho asebengena kwezombusazwe kodwa akakesabi ngoba bekhona abanye abakubutho abasebethembise ukumsekela anganqoba kukhetho. Umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Spanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma eseChatham House eLondon, uChamisa uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akafuni ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo njalo ibandla lakhe ngeke livume ukungena kukhetho kungalungisisanga indaba zonke abazisolayo ngalolu khetho. Ibiminenge imibuzo ayibuzweyo kulo mhlangano ephathelene nokhetho egoqela othi kawesabi na amasosha aginqula umnumzana Robert Mugabe.
Extremely concerned that the ministry causes plenty of people from wrong in the politics of our country.
Kuyasihlupha kakhulu ukuthi amasosha balesandla kwezombangazwe kwelakithi ngesibonelo sokwenzakale ngolwezi kulo odlulileyo nangokhetho oluzayo esikubonayo ngamabutho asuka ezinkambeni esiya emzini yabantu. Siyasuthiseka njalo ukuthi kula masosha alomthetho ahlonipha uZulu.
Ubuze njalo ukuthi ubona njani ubudlelwane beZimbabwe leChina.
Our relationship with China, like I indicated, should not be a relationship of an equal, of a win-win. If we are to do business, let's do business on the
ubudlelwano bethu lechina abube yibudlelwano bukathili lobhanga hathi obokuthi thina siyadliwa sifuna ukuthi sihloniphane sithandane ngokulingana kubo bonke abahlali bamazwe omabili yikho esikufisayo ye iChina ngomakhuzu kwezenoto kwelizwe lokho siyakwazi okumele sikwazi njalo yimbali yethu le United Kingdom esiza kwenza ikuqondisa lokuhlonipha ubudlelwano bethu leBritani labantu balo ukuze bahlalisane kuhle
omnumzana Chamisa ubuze ngokhetho luzayo ukuthi uzathatha amanyathelo bani ukuthi abesifazana labo bangene kwezombusazwe njengoba kukhanya ungabesilisa abaningi ukukhokheli zemandla lakhe abesifazana bengawatholi amathuba
we're putting quota to make sure that there is a quota system, a 50% threshold at parliamentary level.
Sizahlonipha njalo embusweni wethu omama ukuthi balingane nenani labo baba kuzakwehla konke kuye lakumakhansili ethu siyazi kunzima ukuthi kwenzakale njengoba okunye akuhambi ngokufuna kwethu kodwa sizafuqa kuze kube khona
uChamisa lequlo lakhe le-MDC Alliance ligoqela umnumzana David Coulthard lotenda ibithi ubonane njalo leziphathamandla zikahulumende weBritane ensitha wana kodwa ukuchazela iStudio 7 ukuthi bekukhulunywa ngani njalo imihlangano le iqhubela phambili kusasa iqula lakhe lizaphinda lihlangane imihlangano eminingi labosomabhizimisi balelo lizwe ngimele iStudio 7 eLondon igama langu Ezra Chisa Sibanda.
Ukuswelakala kwemali emabhanga elizweni kulokho kuqhubekela phambili lanxa uMongameli Mnangagwa ihlala ithembisa ukuthi uyalungisisa lolu dubo ngemizamo ayenzayo yokuthuthukisa umnotho. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Izakhamizi zakoBulawayo lokhu zikhala ngodubo lokusilela kwemali emabhanga kanye leWestern Union lapho uZulu amukela khona imali ethunyelwe ivela emazweni. Kule viki yokuvulwa kwezikolo ukusilela kwemali kusezingeni eliphezulu ngoba abanye abantu bathi sebele viki egcweleyo bethunyelwe imali kodwa besehluleka ukuyithola ukuze bayehlawulela abantwana ezikolo. Unkosikazi Mavis Ncube obesedwendweni yokufolela imali uthi uvukele emadabukakusa kodwa baziswe ukuthi imali siphelile yena engakatholi.
Uhlupho lokuswelakala kwemali lokhe luqhubeka lusuyaphambili kulabo ngcono okuba khona ngoba uyathola ukuthi imali yabethunyeziwe eWestern Union iyaphela namuhla nje kunje sivukele khona elayinini kodwa imali yankhona isuke yaphele kuseni ngakho akasiboni ukuthi kuthiwa kuba ngcono ngaphi. Ngoba thina silokhu esilubona luqhubekela phambili abantu bayahlupheka kade sikufanele ukubhadala ama-school fees izinto eziningi ezabe zifunakala esikolo kodwa imali yangikhona isuke ingatholakali.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Simphiwe Bhebhe uthi ukuze bathole imali bayavukela emadabukakusa kumbe bagcine bebanjwa ngamandla ukuyayidinga beyithenga kubo siphatheleni.
Uhulumende lapha akalacebo ngokuthi thina sithole imali emabhanga ngoba kulezi insuku lokhe kulama kuyo khona ngale malayini emabhenki ukuze uze uthole imali kumele uhambe ngo 3 ekuseni uye line khona ngalo uze uyithola ngabo after 9. So khathesi imali inzima kakhulu ukuthi siyithole size siyithenge ebantwini sesiyithenga sebefaka ama percentage abo engxeba sebefaka o 20% khona labo phezulu.
Umnumzana Thulani Sibanda uthi uhulumende akala amacebo okulungisisa isimo sokusilela kwemali ethi lokhu kusobala ngoba umphathi ntambo wezemali eseke wabizwa edalela ePhalamende ukuzophendula imibuzo mayelana lokusilela kwemali wehluleka.
Imali ivele isilesikhathi eside ihlupha njalo uhulumende lo esikhanya vele ngala macebo ukuthi ingaqeda njani lolu hlupho khathesi siyibukele iParliament session bayambuza ukuthi yena ucabangani lokuthi macebo bani yena akukhulumayo vele akuphathelenanga lokuthi ukwenzakalani lapha ngatshengiseli yena ukuthi umuntu ohlala khona apha eZimbabwe utshengisela ukuthi yena impilo yakhe ayiphilayo vele ayiphathelenanga labantu abalapho ngoba yena kaluboni uhlupho lokuswelakala kolokwemali.
Ohlaziya ezomnotho umnumzana Buckler Tambo uthi uhulumende kasoze enelise ukulungisisa udubo lokusilela kwemali kungakabi lokhetho ethi kumele kuqale kwenziwe ukhetho njalo ilizwe lenelise ukuthengisa impahla yalo kwamanye amazwe ukuze kutholakale imali esilelayo.
that is imali singathi se amanye amazwe la singathi ngama US dollars ama rand le mali yamapula ayisatholakali elizweni lokho kubangelwe ukuthi imali esisetshenziswa elizweni yona le singathi ngama bond notes yisenzele ukuthi imali kuzwa ibaleke elizweni lokho okungenzakala ukuthi ilizwe lithuthuke kanjalo imali leyitholakale ukuthi ilizwe liqalise ukuthi lona lilungise elingakulungisa lapha elizweni liphinde lithengisele kwamanye amazwe nxa selithengise kwamanye amazwe izinto ezifana negwayi negolide ongalungiswa kuma-industry yikho ukuthi utholakala imali yamanye amazwe.
Imali iqale ukusilela phakathi komnyaka ka-2016 uhulumende wasesethula imali yohlobo lwama-bond notes ethi izakwenza uhlupho lwemali lube nganeno kodwa lokhu kuqhubekela phambili. Kunje amabhanga anikeza abantu amadola angamashumi amabili kusiya kwangamashumi amahlanu yeviki kuphela nxa umuntu ebe lenhlanhla. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Izakhamizi zeBiyula Sewula esigabeni seZansi yamaNdebeleni zikhala ngokuthi zibhekane lodubo olukhulu lokusilela kwamanzi okugcina kubabamba ngamandla ukuya kukha emfuleni Pusimukhwe. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu ezansi emaNdebeleni bavele bebhekane lodubo lwamanzi kuthi emangweni owebhewula Sewula labo bakhala esifanayo. Uma isibholane abalaso singafa banatha lenyamazana lezifuyo kumfula uSimukhwe. Unkosazana Tholwathi Ncube uthi udubo lwabo lwamanzi luphazamise lempilo yabongi ngoba banatha amanzi esibholane ababayo.
Tholwathi Ncube, amanzi ezibhedlela kuyahlupha kathi ezikhuluma nje lezingadi nasiyana lapha isikotsho. Isikotsho zisikotsho lesi siyaphela amanzi. Ezibhedlela lapha lakho sithole nzima amanesi athola amanzi angalunganga. Ale Sawudelinini.
Evumelana lo Ncube, unkosikazi Catherine Chadida Moyo uthi udubo lwamanzi luyaphambili ethi abantu bagcina behamba umango omude bedinga lawo manzi.
Abantu abanye bagcina sesikhaya esimukhwe ngoba izikotho zabe zihlota ngekliniki abanye bale mango yamakliniki.
Abasakhulayo labo bathi baphethe kubi lolu dubo lwamanzi okufakazwa unkosi lodumo Hadebe othi ukuya kukha kuSimukhwe kungumango omude kuyabahlupha ngoba loko kuhambisa kuyahlupha.
Amanzi wona ludubo sibili ma isikotho zilifile siyabuke emfuleni hakho nakuwumango.
Izigaba zeMandebeleni zihlala zibhekane lodubo lwamanzi okudala ukuthi abantu baphile nzima banathe emifuleni lezifuyo lenyamazana zendle amanzi angahlanzekanga. Uhulumende lokhe esehluleka ukutholisa abantu amanzi okunatha ahlanzekileyo. Izibholane ezikhona zihlala zifile okugcina kuludubo lwezakhamizi ukuba bazilungisele kuthi ezinye ziyawoma masinya. Ngimele iStudio 7 kobhewula Sewula ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakehlukani ke sikhangele ebesikhokhela. Umthethwandaba weHigh Court lamhlawulayo umkhokheli wenhlanganiso yezinduna ukuthi axolise phakathi kwamazwe akhe ukuthi induna zonke zizavotela ibandla lezanu PF kukhetho. Umsakazi obedumile lasemdlalweni yokulingisa edrama lokuzilibazisa uLawrence Mbarashe obhubhe ngomgqibelo ungcwatshwe lamhlanje eChitungwiza. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi wamukelwe ngezandla zombili emazweni awethekelelayo okukhomba ukuthi umhlaba uyakhwabitha inhlelo zakhe zokuthuthukisa umnotho welizwe. siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani sithanda ukulikhumbuza njalo balaleli bethu ukuthi kuhlelo lwethu olwe live talk lamuhla olungolwe Diaspora Forum sixoxa ngokwethekelela okwenza iqola leMDC Alliance likhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa eBhilithani. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.